Gena masiva we,
gena masiva
we, gena masiva we. Lokupi lokwantu kuzonke. Zilami mchombo chamba okifstube. Zambo kwenye tango wasipona halige inseza. Sabenu nisema tuwe nsao. Slo mama on kansila umama uMatilda Dube. Inkosi kaDube sawamke lokhelo ma. Yes, kulunamisa mpizu kutu ziyo skulumi ke. Namasiko siyawathi kudala ukumbe lokho kuvamile singazwe emakhaya khona ngapho ukuthi umama uyaguqela ubaba khonokho ke isiko lethu esilaziyo esentweni kambe kusakhona yini inkosi kaDube khona
kuwenzela ukuthi kaDube umama wayezele isikhulu lapha sesi amasiko lokho sesihlala kancane kancane sekuzamatafula la kudlula uyafaka itafuleni zethu kanjalo I was able to see the child.
Kulayangisa kona vele kuliyangisa kangana ngikhona ku kosa uthu
ah into ngathi kuyese ngabantu abadala baye kuyangisa zabo kuyangisa sibi iyakhulunywa kunabanye bendlela ungabona ufika noma lukazana eguga ngiyabona ukuthi yamntwana lishiwe sentini ya abantwana bakhathesi abahleli landeni vele akubathinti ngathi kuyidala kwakuyinto isintu sase
akubatshele sebile ukuthi ukuguga lokhu vele kwakusithuthi
kwakusithi ukuthi uyenjile lapha ekhaya umali kazana uyahlonipha uyabahlonipha abadala abakhona ekhaya njalo ikhanda umuntu ongumali kazana engahambile ekhanda ngoba kuyabe kuhloniphiswa ukuhlala esofeni lokwabazana kuvele ayisiyenzile enhle kancane enye into engiyibonayo babadube sesihlanganisa amasiko ethu nabantu abangasiyo balapha esindebeleni kanti abantu abaempumalanga vele kananzikithi yazihambela njengethanda egumeni umkhubo wawo kodwa lapha kithi esindebeleni ngabona soyimali kwazana ukuhamba ngekhanda ekhaya ha eseliyaziingaaaoli
ikhanda
velengathi
vele ikhanda wakufihlwane
vele isithi sakhona sisukela khona lemuva angiyake ngikwazi owawuvele kufihla ekhanda kuyini eziqakathekileyo manje kade sibeyephotha amakhanda baafote baafote ngatshengisela ukuthi uzaba nayambeni ukuthi aphethe abaselandaba abantwana yeseza lokho ngisicile amasiko lokho esicile ababadeli lokho esicinile siya evaleke valeke uzoyabona umntwana kwesi sikhathi ethole egumeni intwana njengomfana egume ikede phakathi kwabadala ntiyakethi asemasiko ethu lawo
ukuzima sibiliye
amasiko aqakathekile kakhulu umntwana olamasiko olandela amasiko esintu uvele uhloniphekile bebehamba egumeni ngomalikazana uhambe ezimithile isibele ukuthi lawo ungawuthithi futhi noyo umntwana umntwana luvelangathi umntwana onendleko kangaka uzokwenza umntwana onendleko uyabonakala asigcinele amasiko ethu bakithi uyagcinenini uyasitsho umntwana ephele esifanelezi hlakathi ethu nabadala ngeselikethamu ayisiyo nto ehle njalo bekuba nxake ndikaxoxa abantwana emakhithini abadala behlizekale ukuthi gqo isintu kasivumuhleke ukuthi abadala ngabe begcwele ekhithini ilimali phandle hayi umntwana kumele abe nenhlonipho inhlonipho iyamphakamisa umntwana imfake kwenye ilevel ukuthi bekwenzeka umntwana okusaphilayo baze bamhawukele abantu bathi heyi umntwana wami wayeyathatha kwezibani kule ndeko laphana ekhaya omuzwe omunye vele awuba ndeko nxa ukufanelela uyakwenza lapha usemahlangeni kodwa-ke nxa umuntu olayiweyo ungumuntu endekene okuhlala lokokuthi thina sase sithi ngaziphuma sisiyakwenza mhlalele ngabogogo ekhithini bakunaye bakunaye ezikhanyendeke bekutsela lo engenzi ukuthi ngisisusuza loyo kube ngithithi sisondekethi kona emfuleni ngikhuluma manje uzokhala bakithi ngokuthi yakwenda yikho kwakho umthetho okuthi bani basifika khonale shishithi kuze kanjani naye.
Hayi ke namhlanje malapha-ke uhlelo lwamasiko lo uphila kwabantu zonke sizonkosikazi Matilda Dube ongukansela khona ngale-ke emsiza. Siyaqhubekela phambili nengxoxo yethu ngeviki ezayo. Olibalisayo umthembo othembayo uGidi Dube.
Kansela ubaba mkhulu babe lobo logogo kangele ezinye ziyawazina amasiko kangele amanye amazwi bayawagcina amasiko owawusenziwe mandu owawusenziwe abadala
bayawutshela bathi salulandela
salulandela abadala
bayawutshela bathi
salulandela
iwolomzila.